kunzima ukuthi amazwi abe swathathe njengokwenza singakakubona ukuthi lokho ayikho khona ngama early 80s usekujinjile yini umoyo omubo wayelawo sifisa ukuthi ebhidlize imizi yesiqhintini seMandebele kaselawo yini umoya lwana ubona ukuthi amaNdebele okumele bethole amalungelo afana nabanye ngalokho kungasekho akwenza ukuthi kuyina azakwenza okuzatshengisa ukuthi usengumuntu umongameli wesizwe sonke wemhlobo yonke. Kunzima ukuthi amazwi akhe uwathathe njalo njengamazwi aqotho ngenxa yokuthi nxa ukhangela imbali umnumzana lo osengumongameli welizwe uhlale iminyaka engamashumi amahlanu esebenza la loka former president uRG Mkhize. Usisho ukuthi zimbila zanhlabanye esintwini sakithi. Nxa icoin le ilo mgaba uthi ngalo kwayo usisho ukuthi bekumele ibe laye upresident uMnangagwa. Njengoba ethilo efike vela ngaphandle kwelizwe ukuthi khona yena umbono wakhe ibandla lakhe lezano lizabusa kuze kube naphakade. Ngenkulumo yabathi bazabusa idonki izimile impondo eqhubeke sithi njengalabo abaphikisayo ama-opposition baza concorda ngamazwi atshengisela ukuthi uzokulwa esilwa lalabo abamphikisayo.
Njengoba ibutho abaningi abathi yilo elimncedise kungena embusweni likhulume ngokuwa komnotho welizwe, awuboni ngani uzaqinisa kulolu hlangothi ukwenzela ukuthi abantu bemvotele ngomnyaka ozayo?
Soba la ngomnyaka ozayo khetho siyakilo lukhetho oluyabo lubanjwa amabutho elizwe lele. Lokho angikuthandabuzi esilungu i-investment abayifakileyo bafake i-investment kuye engilethemba bazafisa leyo investment siya phambili ikakhulu ivikela umnotho wabo wona abesibuthwe ngoba kusoba lokuthi lokho abakwenzileyo bethatha umbuso ngodlame bethathela umgabe abamthathelanga umbuso ukuthi bafuna ukusiza uZulu weZimbabwe. Bakubeke soba lamasotsha ukuthi bathathele umbuso ukusiza iZANU PF yona kade sidilika ngenxa yokuthi kade besilwa bona ngaphakathi, njalo lokuthi bathathele umbuso ukuthi bevikele chizi legacy yabo yezombangazwe. Abazange bevale ukuthi bathathele ukuthi besize uZulu weZimbabwe. Yikho ke usoba lokuthi amasotsha ale njongo yawo, injongo yokuthi bevikele ibandla labo iZANU PF njalo bevikele inotho yabo. So ukhetho kusoba lokuthi luzabo lubanjwe yiwo amasotsha ngoba vela khona sikhuluma nje kuZEC okuyoyibamba ukhetho welizwe ngakithi. Kusobala ukuthi umongameli lo ongenileyo yebo ye uzasebenza nezakhamizi zeZimbabwe zonke njengokutsho kwakhe, but kusobala ukuthi uzabe ethatha ama-instructions kulaba abamfakileyo abesibuthwe.